Linjani izulu kandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba. Lo ke ngugames tube kumhlelo Zimbabwe Today. So lamhlanje ke sicabanga ukuthi sike sichaze amasiko. Siyakwazi ukuthi ke sokulesikhathi kudingwa inkosi yamaNdebele. Ukanya abakokhumalo bathi bona babona ithole elilungubulelani lophengula Khumalo. Ubese kusithi bakhona abanye abathi uRafael Khumalo laye inkosi, kube khona abanye bathi uzude kalanga la inkosi. Kodwa ke lamhla esikukhangelayo sibili ukuthi kuvele ithole lesizwe sikamthokazi linceda ngani. So ke sizathi ukuthi sibise abakokhumalo sike sikhulume labo sizwe ukuthi bathini. Singakabisi uthi sizwe okunye njalo abajalo ukukwenza phela nxa ukuthi abantu beziculela besenza konke abafisa ukuthi bakwenze. Ngakhona ukuke sikwaziyo ukuthi emasikweni yikho kwenziwa nguZulu. So ke nakho ke likuza ukuthi lapha ke bayangaphi. Yes, bona ngazani ke ayiphumi kahle ividiyo yethu ukuthi ke sibise eyinye lizizweleke lina lonke ukuthi kambe esintwini vele bashaya kanganani ngakho konke lokhu. Kumbe sibise ke uBulelani lophengula Khumalo ekhuluma ngokuthi vele kuqatheke kanganani ukuthi abantu bezibambe abantu benzeni esintwini. Akele mzwe lapha ke ukuthi uthini ngakhona ukuke sixoxa ngakho namhlanje ukuthi kuvele kuqatheke kanganani uba lenkosi yamaNdebele nawunge ulophengula uBulelani lophengula Khumalo.
Inkinga ye crime seyihluphe kakhulu, ihluphe abantu bakithi, ihluphe abantu baseSouth Africa kakhulu. Manje sesenzwa ngama criminals ukuthi siphele singavisisane namaphoyisa, singavisisane no government. Manje besicabanga ukuthi asihlanganeni sibheke ukuthi singayisiza njani le ndaba njengama leaders nje omphakathi. Sabiza ke abasesipoyiseni, sabiza abase consulate yaseZimbabwe, sabiza ama political leaders. Sathi hayi akuvezweni icebo nje lokusiza indaba lesiphansi kwayo ngoba kubi eJoburg ngakithi. Uqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasivictimize manje i two-sided indaba yakhona. So kumele nje kuhlalweni phansi kulungiswane nje macala. Yiko ke esihlangene khona lapha.
Yeah, so ke ukuqhathelana nganani ke ukuthi mthokazi kaNdaba kube lenkosi yesizwe samaNdebele. Sizathi ukuthi sidinge ubaba onguye obambe oyisikhulumeli senkosi uBulelani Lopho Khumalo. Lapha ke ngikhuluma ngobaba uBoneman Khumalo uthanda simdinga khona manje. Sizidinga njalo lo baba uphathisa Nyathi nabanye abambalwa. Sizokuthi bathini ngakhona kusibili kwesizwe sikamthwakazi. So ke siyabona sibili ukuthi abantu abanye bayafisa ukuthi kube khona isizwe sikamthwakazi. Kube labanye njalo abathi kungani kwakudala kunje kunje. Singazi ukuthi wena lapho khona ubona njani khona ukuthi kube lesizwe sikamthwakazi. So ke asixoxeni Zulukandaba sizwe lapho siyakhona ngodaba lolu. Sizame ke ubaba uBoneman Khumalo simuze ukuthi engabe khona yini kumbe asikamtholi kangako. Simdingeke ubaba uKhumalo sizwe ukuthi kutheni ngakho konke lokho. So mbona ngazani ke ucingo lwakhe lungani luyasivimba kancane. So ke sicela ukuthi ubaba uKhumalo xa ungizwe ubaba uKhumalo mfonela nge-message khona manje ukuthi sixoxe sizwe ukuthi likuphatha njani konke lokhu baba Khumalo. So ke ngizathi ukuthi ngimthi ngimdinge futhi laye lapha sizwe ukuthi uthini. Kodwa kusenzakala konke lokhu ngidinge ubaba uphathisa Nyathi uthe la simdinge sikhuluma ngokuthi kanti vele kuqhatheke kanganani ukuthi kube lesizwe sikamthokazi. Kungabe kuqhathekile kumbe abantu nje bakuthatha nje ukuthi hayi yikho khonokho nje kungathiwani. Sibone ke ubaba uphathisa Nyathi simuze ukuthi angangena yini uhlelo kona manje. So sibone ke ukuthi singathini ubaba uKhumalo ubaba uphathisa Nyathi. So ke inombolo zethu zange sihluphahluphe kodwa namhlanje mbona ngazani sizabathola nje ngokuya kwesikhathi. So ke xoxani lathi size ukuthi ndikubona njani ukuba le nkosi esizweni sikamthwakazi. So sikhuluma ngakho kakhulu ukuthi kumele kube le nkosi kumbe hatshi, ndikubona njani. So ke siyabona i-constitution yeZimbabwe ayikhulumi ngokuthi kube le nkosi kodwa ithi kumele abantu bagcine usiko lwabo ngemfanelo. So ke khona kuvele kuqakathekile ukuthi abantu bagcine usiko lwabo ngemfanelo. So into enkulu okunye okumangalisayo. So ke ndikubona njani ke Zulukandaba asixoxeni sizweni ukuthi singakuthini. Kwenza ukuthi sikhulumeni sibanenge. So khona manje ngizama ubaba uphathisa Nyathi sizwe ukuthi uyangena yini kuhlela. Ubaba uphathisa Nyathi ingcwethi kweze history, uyakwazi kakhulu konke lokhu ukuthi kubanjwa njani. So ke bethe simthinte khona manje simzwe ukuthi yena uthini. Uthani simzame khona manje siyamzama ke khona manje ubaba uphathisa Nyathi lo baba uBoneman la siyamzama. So ke icingo zethu zingani ziyala kancane kodwa ke niyalizamela siyazama sonke. Siphoselani ke amazwenu sifuna ukubona ukuthi ndandikubona njani khonoku ke ukuba le nkosi. Ye, so ungazani ubaba uphathisa ingani inombolo yakhe kangene ngemfanelo. So ke simzamela kuWhatsApp sizwe ukuthi engabe engapi ubaba uphathisa Nyathi. So ngisamdinga khonapho siphinde njalo futhi sifake khonoku esingani abantu siyakuthakazelela ukuthi sibone abantu becula begiya besenza konke khonoko. So ke mbonazana abanye abantu bakuthakazelela kakhulu khonoko ukuthi ke sikufake khonapho emphakathini. Send the letter, send the call.
kuita mashobana washona pinza tonyama oshayiza inkomusha amadoda unze nkulu yamahlathi ethe ezinye zithungatha umzila yona engashiyingisho nasonjwana ilwane zamahlathi ezinye ziyathungathela kanti leso sakokhumalo sedabuka sangashiya imkhondo izizwe zonke zimangele kwaze kwamangala labondlebe zikhanyelanga ukuthi washonaphi nganezwe kamzilikazi kamashobana banawawela umfulutshangana wanyamalala ziyalele silo kosiyehlanga kosiyamandlebele ebhengulwa amawaba bona babethe uyikubusa awuyi kuba yinkosi kobulawayo uyindaba enkulu kwelamandlebele uyinkemekeme endaba walokuthinjwa isizwe wakhetha ukuvukhululeka wena bamzilikazi kamashobana umkhathwa kwezimangelo okhathwa kwezindi zinawo nabazivisenyana owalokudla umlenze kobulawayo inyanga bathebethi ifile kanti ithwasile yithwase ngonyakana kanopeyana ubantu abonobandla balishiya emazulu unyama entina kwezimangele inkomo zavula inqabe ngezimpoto untshintshini kaleyade lendaba yinkomo evela ngokusemdibini yinkomo ethe isagodlela inika imalelikangoingeni umahlinzi inja ngozipho ibhide elimnyama ngomlomo elikhitha ngezinyeme zemadoda umfitshaleka ithonjibo zasinyathelwa kanti ezabade ziyanyathelwa ezabade ngushaka kasenza ngakhona yeeaala mahlabezulwen ngokuhlabana nozulwengobe ilethe ngokuhlelayo ngobantu baleka kodwa lithi kuyofuna amadlela aluhlaza nawela ezinkangala ezaziphendula amadlela aluhlaza nawela ezinkangala ongene abaqota yemvezi yemvezi futhana olutanjebo kasinyathelwa kanti ezabade ziyanyathelwa ezoteni zawoshaka kasenza ngakhona
Yes, lani khona manje namhlanje ukuthi sizwe ukuthi inkosi yamandebele kuhamba njani. So ke besama ke incingo zethu lapha ngani ziyaqhumeka sibili namhlanje singazi ukuthi le kuhamba njani incingo zethu kazenze kuhle kodwa ke sathi ukuthi sithole esibatholayo sibone ukuthi singenza njani. So ke kodwa ngani incingo zethu bese ngani azihambi kahle. So ke siyabona ukuthi uhamba njani kunapha ke sike singenangene sibone abantu bakhona labangekhoyo. Ye abanye bakhuluma khona manje bathi ye inkosi iyafunakala kodwa kulabanye njalo bathi hayi inkosi kungabe kungakudala lokho sokwedlula. So singazi sokwedlula kumbe kukhona ukuthi sizame ke ubaba uBoneman Khumalo simuze ukuthi yena utheni. Sizamzama sibili nge-WhatsApp sesizame kakhulu ke indlela eziningi kodwa ke simzame. Baba Khumalo ungawunjani?
Hayi yaphila baba.
Yasikhohlwe ngoWhatsApp khona lapho mbona njani iyalilungile. Ubona ukuthi akula muntu okuphambanisayo. Khonapho lapho khona.
Kulungile baba.
Ye sizongani kulo feedback engani khona valo okunye okukhalayo. Suzani nawe khonapho.
Okwamanje ngisebenza nenkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi.
Ye, akula enunya okuvulile khonapho kumbe iFacebook kumbe into ezinjalo iviyo yeNdebele akula nto on khonapho.
Ahle ngicime ngibona.
Ye, sicha kule ngokumele ngathi ayikhambele kuhle kule feedback esiyenzwa sibili. Eh, sicha khonapho nxa ukuthi uvule iFacebook account. Kumbe uvuleni ucitshe sibili wakho
manje kulungile baba kudube sengikude namanye ama-gadgets
ya sokuzwakala kakhulu yebekungani ama-gadgets ayasiphambanisa so-ke akusike ukuthi kuqakathe
kangakanani
baba ye qhubeka khona qhubeka
hayi bengisazethula baba kodwa hayi sengisebenza nenkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi ngihleli egoli kulezi nsuku.
Ye, so lawe ngokwesendo lwakokhumalo enzikini sibili siyabona.
Yebo.
Ye, so okwamanje kumenjani ngoba siyabona ukuthi uBulelani loBhengula Khumalo ngowakhethwa ngabakokhumalo ukuba abe yinkosi kodwa kulabanye nabo abantu bazinkosi into ezinjalo. So khona kusekubambe kanganani? So kumenjani khona manje?
Msakazi okwabantu laba bazithi bayizingamakhosi uma ungalandela indlela abenza ngakhona uyabona ukuthi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa into yeqiniso yikho ke whether kuthi bayasetshenziswa kumbe vele nje izifiso zabo hawu ngeke uze ukwazi kahle kodwa ke hayi sikutshaya indima thina baba siyasebenza inkosi isihlupha ngokuthi sizwe sihluphekile ifuna ukwenza imizamo yokuthi abantu baphume ekuhluphekeni lokho ukuthi abanye benze izinto zabeceleni akuzaphela ngokuqhubeka kwesikhathi lokho
ye so akutshela abantu ukuthi uba lenkosi kuqatheke kanganani esizweni sikamthokazi
ngiqale emsakazi ngokuthi abantu yibo abamemezayo bathi bantu masipheni inkosi sasihlangene lapha ngolunye usuku eHillbro abantu bamemeza bathi kathi Mantunga lihlaleleni sifuna inkosi sipheni inkosi sathi sizwile saye emhlahlandlela lakhona abantu futhi bafaka bathi kathi Mantunga kwathuliseka ake siphe inkosi kwase kuqala-ke kwahlanganwa amakhumalo sahlangana mpela eplazini lomunye umfowethu sahlangana saxoxa ukuthi manje senze nampa abantu bayakhala hhayi sase sibumba ama-structures amathathu babuduli okokuqala kwaba liqoqo labadala ababezabayiki abasupervisor nje ukwenzeka kwezinto kwaba le-finance committee kwase kusiba le-research committee ngiyaxolisa nje ukuthi sengijaha ngikubeke ngesilungu aba mathathu amakomithi ukuthi ayifuqele into enze isifiso sabantu i-research yahlola-hlola yabuza abantu yakhangela ne-history yethu ekugcineni yaphuma lapho ukuthi no abantwana vele kwakufanele ukuthi bathathe ubukhosi bathathwa ngu-Rhodes wahamba labo ekoloni kodwa ikoloni leso sikhathi kuyindle yena wayethi uyabaqeqetha ubafundisa ukuthi bakwazi ukuphatha kahle isizwe kodwa wayevele engakhuluma iqiniso wawuyindlela nje yokuthi abuqume ubukhosi lobo bungaqhubeki abantu babukhalela ubukhosi msakazi kanti vele kulisiko lethu ngoba izinduna ngenkosi yazo angithi uMzilikazi wasisungula lesane isizwe wathatha indodana yakhe loBhengula 1893 abelungu bawuchitha lowo mbuso kwakuliwa nje kuliwa impi yenkululeko umsakazi kwakulela ukuthi akulethe umhlaba ndwana ngisho lokuqala thina sathi uto fortress kanti uthi kubuye futhi lendlela yethu yokuphila yesintu elobukhosi phakathi ubukhosi umsakazi nxa ngingachaza osopolitiki abathi sembahlasela kodwa ke isikhathi eziningi bazicabanga abo kodwa amakhosi ngabantu abangahlalisekiyo uma abantu babo behlupheka yikho lokho inkosi lamanje ephezu kwakho umsakazi ivule i-office lapha eGoli amaviki amabili edluleyo injongo yiyo leyo ukuthi ibone ukuthi abantu izinto ezibahluphayo iyazama ukuthi iqede inhlupho ezihlasela abantu bakithi yeah ngibe mfitshane umsakazi ukuthi nxa ule mbuzo utsho kodwa ngingaqhela kulokho ngoba iyona njongo mpela enkulu ukuthi abantu bahluphekile abantu bafuna usizo inkosi izagijigijima ibone lisiphathane ihlanganise lani ukusiza abantu
ye uthi ke sizwe ke ubaba uGwabalanda ngeke ngumfonele uMate sizwe ukuthi yena uthini loba uphathisa nyathi kwethu uyangena nabanye abafundisi ukuthi incingo sezibabho ngani sezisilahlisile singazi ukuthi uGwabalanda ingabe sengenile kumbe hathi kunapha ke emsakazweni njani baba uMate uyangizwa ye ngicela usondele efonini yakho ukuthi sikuzwe kuhle ukuthi sikhulume ngodaba lolu so ke wena ukubona njani ukuba nenkosi yesizwe samaNdebele kambe kuqatheke kanganani wena ngombono wakho khonoko
ngibonge ukungena ehlele ngiphinde ngibingelele labalaleli thina umdabu wethu sadatshulwa ngamakhosi asidatshulwanga ngokwamapolitiki thina awukwazi ukuphila ngaphandle kwenkosi ma ufuna umuntu ukumqeda isiko lakhe ukumqeda ukunguye wakhe awumqunte isiko lakhe nje isiko lakhe njengakhonokho sakwenza abelungu ngo-1893 besithathela abantwana besiyabafihla khona le Cape Town iceda befaka yona le constitution yabo yokuthi isizwe samaNdebele akufanelanga sibe lobukhosi njengalokhu bakwenza besenzele ukuthi besichide kahle leso sihla so njengamanje sesivukile thina sibayethe indawo ezinto
yes lo baba uBornman Khumalo isikhulumeni senkosi ububulelani lobhekela Khumalo ungambuza nje umbuzo uza kuphendula khona manje
babu Khumalo lidani
ngiyaphila KwaBalanda kunjani wena
ngiyaphila sizwile lapha uhulumende yebo iyangizwa
ye siyakuzwa magonya sicela ubambe ungay ye kubuza ke baba KwaBalanda
babu Khumalo sizwile uhulumende ethi iZimbabwe is not a kingdom iRiphabhlik ngoba thina siyazi ukuthi iMadebelele idalwe iyikingdom ibikuswa inkosi uMzilikazi lina njengamantungwa inkulumo ehlabe kangaka yahlalisela isizwe yasilimaza thina liselike lahlala phansi yini labonisana kanye lonke labozide bonke abantwana angitsho ukuhlukana ngoba liphuma sengelinye lonke
asikalitholi ithuba lokuhlangana KwaBalanda kodwa into nje ngike ngabuzwa ngobunye umsakazi wathi pho lithini mantungwa sathi thina ayi siyamangala thina kasimzwisisanga kahle umongameli ukuthi ubethi loko mpela ngifuna ukubeka KwaBalanda kucace ngoba umuntu uma ungabuzanga mpela imibuzo kathi utshoni kathi isuka ngaphi inkulumo yakho ukuphendula ungabusaphendula kahle kodwa eqinisweni baba ukuthi thina ubuyithi siza kuphila ngoba thina siyithi siza kuphila akulandaba ukuthi abanye abantu bathini ngiyamakhothi angithi uyakhumbula ukuthi basivalele ukuthi mhlaka 3 March 2018 senze umcimbi wokuba kwethula inkosi yesizwe kodwa lokho akuzange kuvimbe ukuthi sigcobe inkosi so ke isiko lethu sizaliphilwa KwaBalanda kulanda ukuthi abanye abantu bathi hayi kabi kodwa isiko lethu vele sizaliphila ngoba kuyasiphoqa vele ukuthi siliphile isiko lethu kungakhathalekile ukuthi omathelwane bathi
ye wothi siye kubaba uMagonya sawamukela kuhlelo baba
Yebo baba Thuba.
Yebo, sondela sibili efoni yakho sikuzwe. Nansi indaba esikhuluma ngayo lapha ithekile kakhulu ukuthi uqatheke kanganani ukuthi kube le nkosi yamaNdebele. Cela ukuthi lingachethi kangako mathe lawo lapho khona cela ube ndawonye ngoba iFacebook Messenger yaphika into ezinene. So baba uMagonya uqatheke kanganani kuba le nkosi yesizwe samaNdebele.
Ngiyezwakala nakho kaMthembu.
Kakhulu baba Magonya.
Hhayi, yekela lami ngibingelele abalaleli, ngibingelele lezikhulumo ezikhona kuhlelo. Ekuphawuleni kwami mfo kaMthembu labalaleli, ngizathanda ukuthi ngiqale ngalokho. Abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga, kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawa amakhumalo mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami or impendulo yami embuzweni wakho mfokaMthembu ekuthini kuqakatheke kanganani ukuthi sibe le nkosi. Okwesibili engiza kutsho yilokhu, kumbe abantu bayafuna kabafuni, uhulumende uyafuna kafuni, izahlala isihlalo sayo mfo kaMthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende eMpumalanga ngabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nango amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuza kuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwakutshwayo ngaliyani imini. Inkosi yohlanga izosihlala isihlalo sayo, ngizosihlala mina lawe sisaphila. Ngoba mina lawe, yebo ye, singabantu kungela hulumende, singabantu inkosi ingekho. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, indlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi lawehla. So singabantu abalokunye okuthile mfokaMthembu okumele ukuthi kulondolozwe. Ngikhuluma nge-identity yethu lapha ngendlela zone, or i-identity yethu ngendlela ngendlela nhlanu. So nxa sikhuluma ngesiqakatheko sokuba lenkosi yamaNdebele or inkosi yohlanga, sikhuluma nge-identity yethu mfowethu. Ukhangele izizwe lezizwana zonke ezikhona ezilamakhosi or ezilondoloze ubukhosi bazo, namhlanje bayaziqhenya ngoba bayilokhu okwakumele ukuthi bebe yikho khona, esingayiseyikho khona thina. Thina sesingabantu esesibandezelwe, singabantu asebelawuliswa sigabantu asebelawulwa ngezinye izizwe ngemkhuba engaso yethu. Bezama ukuthi
ye kathisa khonapho baba Mgonya amafutha msebenzi.
So ngezinye izindlela mfokaMthembu, akula nto eqakathekileyo ebuzweni bethu njengesizwe sohlanga okwedlula ukuthi sibe le nkosi yethu.
Ye, so ngiyakuzwa baba Mgonya. Babu uKhumalo, nxa sikhangele sibili abantu babuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, iyenza umsebenzi wayo khona ngale, kukhona yini okuhluphayo? Babuza bathi
kuhlupha bona labo Mthembu abakhuluma ukuthi ababufuni ubukhosi, babahluphayo. Kodwa-ke njengoba uMagonya esitsho, kuzakwenzeka bayafuna loba abafuni. Into esingayithandiyo babuMthembu ukuthi sengani sixhophana labantu, silo labantu. Thina kasilo lo muntu, sifuna nje ukuphila obuyithi bethu futhi ngikengelule kancane Mthembu ukuthi ubukhosi abulwi lo muntu ubukhosi abubali bantu ukuthi laba bathathu laba bangaki ubukhosi lobu buzadinga labathwa abathwa ukuthi abakhona letsholotho esigodi masihle loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze impilo yabo ibe ngcono ubukhosi abuzange adiliza lutho ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono laba balovalo angazi balovalo lwani kodwa ubukhosi abuzange kulwa lo muntu ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono yikho ke ukuthi abantu bezibabafuni bayazihlupha nje ngoba akulandlela abazavimba ngapho Mthembu ayikho indlela abazavimba kuzaqhubeka kwenzeke.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungagugula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Lokho kuyiqiniso baba ngithi ikwafika idemocracy leyo okulama kwakuthe nxa kuliwe impi kwase kuthathwa abelungu njalo babehlezi besibusa nje abantu abamnyama bathe befika la bafika bahlale ezihlelweni zabelungu labana benza yona le into athi sizwa ngabelungu ukuthi sebeyatshela abantu into yokwenza abazukulalela ukuthi abantu bafunani so ke kodwa ke baba nxa izinto sezingifikile endaweni yazo ubukhosi so ngingithethi hayi kwalokuthi inkosi sifikile ekhaya inkosi likhona la njalo ngikhuluma ngeoffice leli livulileyo izizaqala ukuthi intsha impilo zabantu ukufukudina ukuthi abantu bangasizakala njani sokuqalile vele Mthembu abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko usibakhona hayi ukuthi kulula Mthembu akulula kodwa ke amacebo le ndlela lokuyagijima ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono abantu abavula amehlo babone bazabona kusenzeka loba inkosi ingakayifika ekhaya ngoba phela bayala laba abahlele ezihlalweni kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuntshintsha kancane kancane kungeke kwenzeke nje vu kodwa kuyaqala kancane kancane kuza kwenzeka
singathi ke inhlelo eseziphawulwe inkosi kona manje iziphi ngamafutshane
ake ngithinte Mthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lade siwapha abantu lapha eSouth Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali bezingakangeni kahle kahle kodwa kuza kwenzeka khona kuza trainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha eSouth Africa Mthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amathuba aphiwa abanye abantu bavele kudeni abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemsebenzi ngoba bengabantu abavela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazana ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje Mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi Plumtree, Tsholotsho, Bhinga, Beitbridge, Gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma limi bani kodwa ke inhliziyo yenkosi sekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono Mthembu indlwana ngitsho asilabhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu abethu
ye siyakuzwa kakhulu kwabala ndawoni ubona ngani inhlelo ongazifisa zisenziwa inkosi iziphi kwabala
inkosi mina kangikhangelelanga ukuthi izasenzela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isitimela kuzesihambe sihoqa umzimba thina abathakaze so abathakaze seleleni ukuzithandakuza yonele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi kwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kulikhanda komzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi ma ingakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezinduna zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduneni izinduna zinga-understanda ukuthi inkosi yini kuzoba lula ukuthi sikwazi ukuthi siyangaphisoezafisa ukuthi inkosi yethu ingathi ngangena kwizinto nazonke lezi ize ixoxe nazo ize inkinga zazo ngoba manje ubukhosi bethu buyantengantenga because izinto nalezi-divided because ngepolitiki leyafika
Yeah, so when umate, civilian mate, kuramba kwa waranda. Ubona ngani wena ukufisa isimile enhlizweni yakho ukuthi kwenziwe inkosi kuyini?
Mina engifisayo enhlizweni yami ukuthi inkosi ihambe ifike ekhaya ivuselele imhlahlandlela labo pupu bonke lana akwaziwa manje ipupu iyinkalakatha yendawo ukuthi ingangenisa imali komthakazi engasiza isizwe sakomthakazi nemuseum but kufile because asinankosi amasiko ethu afile abantwana manje bakhula bekhulela iganga kudala abantu abadala bebelobolisa izinkomo ngoba isiko kalikho abantwana nje sokukhula zibe semahlangeni sesiyasiza ukuthi inkosi uma ingahlala esihlaleni sayo konke lokhu kuzavuka konke lokhu ngiyazi angithanda kuze kuzavuka kubuyele esimweni isizwe samaNdebele sihlonitshwe esasihlonitshwa khona manje.
Ye baba Magonya, wena ubona ngani inkosi kona manje kumele iyenzeni ngoba siyabona ukuthi kule nhlelo abantu abazifisayo njalo kulabanye lapha ababhalayo besithi inkosi kayibuyele ekhaya phela iyelungise konke okuhluphayo akubaphendule kolapho ngamafutshane sibili baba Magonya sesiyakuba kukhumana. Ye, umbuzo ukuthi-ke abantu bayabuza lapho ukuthi kathi inkosi ibuyela nini kulamthwakazi okwamanje iseJohannesburg njalo lokuthi inhlelo okumele zethulele uZulu iziphi ezingathakazelelwa ngabantu ngamafitshane Makhoja.
Engingeke ngakuphendula mfokamthembu ukuthi inkosi izabuyela nini kobulawayo ngokomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi kukhona okuthile okusamele ukuthi abantu kuqale kulungiswe andubana ingonyama ihambe iyehlala esihlaleni sayo kobulawayo. Ihlelo esikhangelele ukuthi inkosi izaziletha ebantwini mfokamthembu njengoba indunankulu uGwabalanda echilo akukho okunye esikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi kube le ndlela yokuthi kugqugquzelwe ukulondolozwa kobuzwe bethu, ubuzwe bethu ngezomnotho, ubuzwe bethu lokuba yithi kwethu, imvelaphi yethu. Konke lokho inkosi iyakukhokhela njengenhloko kodwa thina njengamahlabezulu, njengamaNdebele, njengomthwakazi yithi esizabe sisenza lowo msebenzi. Inkosi likhanda.
Ye, baba Khumalo, naso indaba khonapho ukuthi inkosi ikhangelele ukuthi ingabuyela nini ekhaya njalo ibe sisiyalungisa inhlelo ezijiyeneyo. Akuphendula abantu khonapho baba Khumalo.
Mthembu, lokho bona laba amathi abafuna ubukhosi bayavimba kodwa-ke njengoba sitshilo siyavumelana la madoda ukuthi hhayi bazazama ukuvimba kuzabehluli kodwa isikhathi singeke sisiqambe. Mthembu, Mthembu, ngiyafisa ukuthi ngitsho ukuthi i-ofisi leli inkosi elivulileyo ifuna abantu barejiste babhalise amagama abo baziwe ukuthi bangaphi batholakala ngaphi ukuze imbiko nxa kule mbiko ihanjiswe iyefika ebantwini yikusiqoqa isizwe ukusibutha loba kuliphi ilizwe Australia, UK, USA sifuna ukuba inkosi ifuna kube le-register yabantu bakamthwakazi uzasuka lapho ukuze imbiko yenelise ukuyafika ngemasinyane ebantwini. Okwesibili nje nxa kulento okufanele siyihlanganyele njwana bethu abafowethu baqinisile ukuthi inkosi ivele ithuma abantu kodwa phela sihlangana kuyo iza kutsho inkosi ukuthi mhlawumbe kule disaster ethile ebhinga njengalokhu kwenzeka ukuthi hayi asiphosele ma-R5 ebhinga kube lo monakalo kanjalo izathungamela inkosi. Kodwa-ke nyakuqinisa lokho kwe-register yinto mpela ihhofisi elivulelwe khona ukuthi asirejiste akulandaba ukuthi kuphi komhlaba as long umthwakazi bhalisa ukuze imbiko ifinyelele masinyane kithi njengesizwe sonke ngokushesha ngobuchwepheshe balezinsuku.
Ngiyabonga Mthembu. Yes, sicela ubambe khonapho Khumalo singakanda ngelizwise lapha-ke okwenziwa ngamaNdebele libambe khonapho.
Yeah, 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 y
Babu Kovana, the good one who in mouses were a baby Zahaja.
Wabona nile kubo livuta usinga livuta amathonga akithi ogwabalanda okhokho mhlangano lobujwe kaqhakeza babe likuba lelikubo ngesikhathi besathi isizwe sakomthakazi ngiyazuzi lapho abalele khona bathini namhlanje ma isizwe sako sihlakazekile kanje imhlahlandlela indani ngiyafisa ukuthi lelikubo kube likhuba ngamabutho wonke osisegogwe noma sisemberengwa noma siseplant noma sikobulawayo noma sinani engifisa engikucelayo futhi bathakazi bakithi ngiyazi ubukhozi bakithi sekule 126 years balahleka kunzima ukuthi sibubise bheki njalo abaningi bayathandabuza bazalwe bengabazi ubukhozi nokuthi inkozi ini abakwazi abaye bacabanga ukuthi is another political party ezafana nezane ezafuna ukuthi ivoteke hayi inkosi ngayivoteke inkosi ngesizwe ngithi sonke iyakuhlanganisa mntu ezane iyakuhlanganisa mntu we-MRP iyakuhlanganisa mntu we-NDC singabantwana benkosi sonke sotecela ukuthi abantu bakithi bangathandabuzi yethi kunzima uzu-understand into eyalahleka 126 years back umbona uyithola namhlanje kunzima uzu-understand ithi into le i-green noma iluhlaza kodwa siyacela abathakazi ngiyacela abathakazi ngokulizwa leli hubo
Ye, ubambe khonapho ke kwabalanda babu makhonya pho ke kuyavuselelwa yini amasiko nxa kusenzakala konke lokhu baba
lokho baba Mthembu usezifiswe zamlawe uma mina lawe njengabethwakazi silesifiso sokuthi amasiko ethu imikhuba yethu le ndlela yethu yokuphila sikuvuselele sikulondoloze kube yinto esizaziqhenya ngayo njengoba nje kunje amangisi bayaziqhenya ngobungisi babo bayaziqhenya ngolimi lwabo bayaziqhenya ngokuyibo kwabo loba nje okunye kwakhona kulobunke phakathi kodwa bayaziqhenya benjalo umhlaba wonke jikelele nxa bebona indlovukazi bayakhothama kanti pho singobani thina kambe njengenzalo yamadoda esingeyisa imvelaphi yethu sizeyise ukuba yithi kwethu siyebona kungcono ukuthi siyezama ukuzisikela ekhwahweni ezintweni ezingasoza kithi liyakwazi na mandebele ukuthi lingabantu abaqakatheke okunganani liyakwazi na bethwakazi ukuthi lingabantu abahlonitshwa okunganani kambe lihlonitshwa ngumhlaba wonke jikelele ngali ndlela lina lingazihloniphi lingaziqhenyi hayi bo hayi Mthembu akunjalo asiphakamenini
sizenzele okwethu silondoloze okwethu yes siyakuzwa babamakhonya babukhumalo sokuvuselelwa yini amasiko ngakho konke lokho
kuyavuselelwa Mthembo abantu ma behluphekile into esikakuqala ukuthi ngizadlani namhlanje adlani kusasa so isiko lakithi lalithi umuntu longela nkomo uyaluduchama ngenxa yokuthi wayesiselwa inkomo kwangela street kid kithi kwangela mntwana ongela khaya ngenxa yokunakekelana so ngelinye lamasiko Mthembu nyaka uqinisa lokhu ukuthi khona lokhu ukuthi sazi ukuthi uzibani ukuphi inkosi yenzela ukwazi ukuthi lo ole uphile kahle na uswelani asizakali so kusukela lapho bekuthi yena abantu badlile njona ngiyatsho ngithi okunye okwakuyisifiso yokuthi bangabe inkosi ithenga ihlanyelo ithumele emakhaya ukuthi laba abaswelwa bakwazi ukulima into ukuqala izinto eziyi-basic ezidingwa umuntu insuku ngensuku ukuhlupheka kwabantu yikho okuhlupha inkosi ukugida lokhu siza kwenza kodwa ungeke ugide ungadlanga Mthembu so-ke into mpela ehlupha inkosi ukuhlupheka kwabantu kuqala yebo ndola ngisho ukuthi isiko liyangena ekuthini thina sasiselana inkomo sasenza amalima sincedisana nxa ukhula solukwandela ensimini yakho kubuye ivillage yonke ifike ihlanganyele kuhlakulwe hayi kutshaya umoya nxa kubhulwa lapho kuhlanganyelwe kanjalo so yiwo lawo masiko esiwatshoyo inkosi zizwi lo mlando ilo mthwalo wokuthi ukuhlupheka kwabantu kuyayihlupha yikho-ke angiqinise ngithi abalaleli uma kuthiwa register lingesabi lutho register kwenzela ukuthi ukwazi ukuthi yini izinto ohlangabezana lazo ezikuhlukumeza empilweni ukuze-ke kubonakala ukuthi ungasizakala njani ngiyabonga Mthembu
ye kwabalanda nangu uyakhuluma uKhumalo phoselapho kolapho
ngizathi kumntwana uPrince uKhumalo ngizacela ukuthi ma izaceda la ayazise uZulu ukuthi iofisi lelo lingaphi kwendawo iaddress ethini njalo fisa ukwazi ukuthi ekhona uhamba kanjani lathi singeza sikwazi siyafisa ukuthi siyekhothama enkosini kodwa ngiphinde ngithi ebantwaneni benkosi bonke komthakazi kumbusegweru kumbusekhwekhwe noma ungaphi bantu bakithi ngiyazididekile ngomlayeza ka-president othi iZimbabwe is not a kingdom. Yes, siyazi nabala abantu esikhathi esiningi azange baba le nkosi so aba-understand ukuthi inkosi isimeaning wakhe kodwa thina siyazazi ukuthi inkosi ibaluleke kanjani esizweni sakithi thina amaNdebele siyayidinga inkosi sehlukene manje siyaxabana manje siyatshontana ebusuku silele sibonana njengokuthi omunye wethu yisita kodwa sixabanisa sixabanisa ipolitiki kanti inkosi iyakuqeda onkani sihlanganise sonke sihlanganise sibe imbumba sibe into one kanti sizaba abantwana abanjani abazukulu bethu abazasithethisa sesilele phansi bethi lapha kulela abathengisa abachitha isiko labokhokho babo manje siyazigqada sithi gwabalanza mhlangano zokubanjeni kaqakeza ngokhokho bethu laba abahamba 2 years yonke besuka kwaZulu besiya eZambia besiza eZimbabwe besakha lesi sizwe basisebenzela kanzima namhlanje siyaziqhenya ngazo kanti thina sethu sizukulwane sibayekela njani ukuziqhenya ngathi sizasiza abathengini so asiphakameni bathakazi nansi inkosi yethu ayikho enye inkosi esiyaphinda siyibone futhi vele siyazi ukuthi ma kuzophuma inkosi kuyamila okunye utane eceleni singakunakini inkosi nansi indaba ezinta okanjube okampango siyabonga.
Ye, siyabona uAyanda Mabhena uyasibhalela lapha uthi okwenza sihlupheke ukuthi salahla amasiko ethu. Kuzobuya ke uNkosini Thuma la uyabhala uthi isizwe esingelamasiko sifile okunye okumangalisayo. Kuzobuya labanye sibili ababhala kakhulu khona lapha okanjengoBheki Jabalala la uyakhuluma ngakhonoko owenkosi. Kuzobuya uPrithi Ncube naye uthi zinyani lesilo bayethe thina siyakuthakazelela kakhulu. Uba lenkosi yesizwe samaNdebele. Kuzobuya ke uNdebele umazala inkosi nakuthi bayethe silo. So ke banengi sibili abantu lapha bakhulumayo konke lokhu. Kodwa sesiyafika ke emaphethelweni ohlelo lwethu. Babakhumalo abantu bayabuza ukuthi nxa kuyukuthi bafuna ukuthi baxhumane lani kumele benzeni. Akubatshele khumalo.
I-ofisi liku-34 Ilof Street. Ikuduze neleGandhi Square uma uzibheke eFaraday tax rank lapho kule ama offices enumsa thina siku second floor singasho manje sisawalungilungisa ama offices sisaphathishina kodwa mhlaka 1 October ziyasuka injongo enkulu ikuthi izikhalo zabantu abazilethe lapha neoffice ukuze inkosi yazi ukuthi yini into ehlupha abantu.
Yes,
so for Hill of Street eGoli lapha CBD.
Mhm. So abanye abantu bakhuluma lapha sithi isizwe samaNdebele singani sichitheke ngenxa yokuthi abantu sebalahla amasiko. Kungabe uqiniso kona?
Kuliqiniso baba, angithi mawubuswa eMthembu. Unjobana nangu lo uyasitshela ukuthi amelanga lenze lokhu lo Smith la nange izinto asilahlisa zona umelanga lenze lokhu umelanga le uma ubusu kunjani kodwa ke hayi ngebhadi ke kuyabuya siyabuya yithi njani umathe sitsho silomlando lomagonya ukuthi thina sikuvuselele ubuyithi hayi siyabe sivelaphile ithuba nanti sivusa ubuyithi bethu aloko mangamavi bebezikhulumela laba abazikhulumelayo laba bayakwazi bebezikhulumela ngoba phela ukuyithi akekho umuntu ongasalela ukuthi sibe yithi yikho ke kukithi impela kukithi ukuthi sekuvuse ukuze abantu bethu babe lento basala bebabelele kuyo thina singabantu benhlonipho abantu bembeko abantu abangabandlula abanye abantu abamukela abantu umzinikazi wasuka labantu less than 1000 KZN kwazulu what you days across and apho yasela ma thousands ngenxa ukuthi umzekezo wayesakha isizwe ngabantu zemhlobohlobo yonke thina kasi bandlululani angaze ngizotwa amadonga besilwa lamanambia angaze ngikuze lokho so ke sinjalo nje sisebenza ndawonye siyathandana siyamukelana yes rainbow nation.
Ye uyabuza lapho sikhumbuza umlalazi ukuthi inkosi ngiyamaNdebele kodwa yini thina ke amakhalanga kumenjani uyabuza kona.
Leyo Mthembu singayiphendula abantu ba inxa sithi amaNdebele sikhuluma ngazo zizwe cishe ezingu 13 ngoba mina nje ngikhumala so ngingatho ngile ngidanswa endebele mina ngilengulu kulamakhalanga kulamadonga kulabesuthu kulamavenda kulamanambiya kulamakhalanga kulabelozwi yiwa amandebele indebele igama elithi indebele selisihlanganisa sonke kumbe sithi umthwakazi selihlanganisa ama tribes la wonke njengoba ngisho thina sicishe singu 13 so lokho utobani obani ngamlinganiselo umlalazi ngokuthi kupolitiki lakhona unkomo bese ube besithanda izaphu sihlisisi ngokwehlukana kwethu sinjani akufanelanga leyo GPC vela lamhlanje ngoba lezitha bezisibulala singathi uthi ngikhala wena lilos wena ulingoni bezisibulala amandebele so ke singakuvubela lowo moya uthi mina ngikhala ngasengimelale kuzasihlupa ngoba izitha zizasiza kuzaba lulu ukungena kwesitha phakathi kwethu singamandebele singama tribes angu 13 singumthwakazi siyahamba siyahlonipha.
Ye, yeah. So uyabuza lapho umcebisi Ndebele uthi ku Elf Street kolapho kwabe kuvula insuku ezingaki njalo ke izikhathi zakhona ngobani ukuze abantu bahambe
khona. Izikhathi msakaza ngithi mina 9 to 4 from the 1st of October Monday to Friday.
Ye, yeah. Siyakuzwa kakhulu ke baba Magonya aphosele Magonya.
Ya hayi engingakutsho Mthembu yokuthi isizwe sakithi sizahluma loba kanjani Mthembu abelungu basiphuca abasiko ethu basiphuca imikhuba yethu ngoba besazi ukuthi uma ufuna ukuthi isizwe silahle okwaso sikulandele okokuqala qala ngemikhuba lamasiko aso ungasithathela imikhuba yaso usithathele amasiko aso uyakusinqobile isizwe akube ngumlando wakho lami nontasikana ukuthi sikunazelele ukuthi kuqakatheke kanganani ukuthi wona lawo amasiko nemikhuba esisayikhumbula esisayazi silondoloze ngoba singakwekela lokho lathi sizafana lezihlahla ezingelampande kanti ke thina singabantu abakembali ejulileyo njalo eloluju kangaka singabantu okumele ukuthi ngamunye ngamunye akazinuka amakhwapha sinje kathesi singabantu inani lethu liyehla Mthembu inani labantu bakomthwakazi liyehla ngenxa yokuthi asisazali sesizala njengenkwilimba ufica indodila abantwana ababili ufica indoda elomntwana oyedwa bakutshela ukuthi hayi kunzima ukondla umntwana ufica omama bangu-7 akekho lomntwana kumbe banabantwana 1 1 1 1 1 1 abendanga bonke nxa sokule nkosi nxa isizwe sakithi singaphenduka sibuye lapho esivela khona asuhawuzi ukuthola konke lokudula singabantu kumele ukuthi sibuyele emuva sibuye lapho esivela khona ngoba imvelaphi yethu inhle kakhulu.
Ye, hayi siyawuza kakhulu
ngicela ukubonga kuKhumalo ngibonge nakugwabalanda uNdunankulu ngicela sibili kungangezwe ukuthi kwelakusasa ngangezwe besicela ukuthi akube nomuntu ozokukhulumela akube nomuntu ozokukhulumela siqale khonapho ukulandela amasiko nemikhuba yakithi ngoba wena kawuzikhulumeli bakhona oDungeni bakhona oSibanda bakhona oNcube yiba abantu okumele kube kukhulumele Khumalo ngiyabonga.
Yes, siyabonga Khumalo ngamafutshane 30 seconds bala khonapho abantu sibili bayakuvalelisa khonapho bathi akubatshele ukuthi kuya phambili kwenziwani ngamafutshane kakhulu
Mthembo siyayisebenza leyo ukuthi singazikhulumele kodwa ngicela ukudlula Mthembo abantu besithanganela be-Tiret bayibizile inkosi ukuthi ayifike kubo amathanganela nawe e-Tiret bafika bathi indaba ezida singabakho sibabakwalobhemula sesihluphekile liyazazi inhluphe zisekhaya abantu bethathelwa umhlaba ngabantu abavela kwezinye indawo baba yikho ke abantu bakithi laba abanye imihlobo leminye ayingafici ingane izalahlekelwa yilutho amathangane aseyibizile inkosi yikho ke asingathathi ezinye izinto lezi ezenzela msebenzi sesizitshelwa izitha zethu bese sizisebenzisa Njengo, kuyakhiwa baba kuyiwa phambili. Sizaxhumana nabantu sibazise ngenhlelo ezikhona. Kodwa into yokurejista ibaluleke kakhulu Mthembu, ukwazi ukuthi ubani ukuphi, ubani ulehlupho luthini, ukuze kuzame imizamo ukuthi abantu izinto ezibahluphayo zizame ukuthi ziqedwe.
Hayi, siyalizwa kakhulu ke. Siyabonga ukuthi lingenele namhlanje, sizaxoxa ngakho konke khonokho sithi lusiko lwamaNdebele. So ke ngithathele ithuba ukuthi ngibonge ubaba uBonwell Khumalo, uBonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Ngibonge njalo nobaba uMnqondo Bazima Gonya, induna kusizwe sikaMthokazi. Ngibonge njalo noGobalanda uMate uNkululeko, naye induna enkulu sibili iqhawe, singasikhuluma yibo phela ababegijima ngemkhonto lapha nalapha. So ke zulukandaba, ngiyabonga kakhulu ukuthi lingene namhlanje, sangena kuhlelo saxoxa. Baba uMagonya, baba uKhumalo, lo baba uGobalanda, ngiyabonga lingathina kusasa. Yes, siyabonga kakhulu ke. Hayi, papa izulukandaba lami namhlanje, khona manje uhlelo lwethu Zimbabwe Today, asixoxeni, asihlanganise abaphilileyo ngesikhathi esizayo. Ye, namsemvalelisile.
I'm not Zumbondo,